Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ngithathele lithuba ngibonge uTanonoka wange obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-19 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-MRP likhala ngokuhluzwa kwamalunga alo ejele leChikurubi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga.
Ubo bonke bengu-9 labadala ubaba Thinos Nkomo kulabo 70 years ubaba uNcube Olivson kulando 60 something years kanti omama laba uMabhanda balanda o 60 years.
Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe kuFacebook yena ekweleBhilitane uzafika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabengena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo.
Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosifo wabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni.
Ukubandlululwa le-violence from ngaba ngama-clients kumbe ngamapolisa kumbe ngamanye from amanye ama-sex workers nokho uyakwazi ukuthothelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama-clients.
Usugqithiwe umdlalo wenkezo ye-World Cup ngemva kokuba eli-Argentina linqobe ele-France emdlalweni iningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele leChikurubi besiwa eHarare Prison. Ibandla lezihlobo zingaziswanga. Leli bandla lithi amalunga alo awesilisa ayisithupha asuswa ejele leChikurubi wona ayeke avalelwa eKami. Ibandla le-MRP lithi lilembiko njalo eyokuthi abesifazane ababili uSibongile Bhanda loBusi Moyo balakho ukusiwa ejele leMarondera. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Kula sizathu esicacileyo futhi sebebasusa eChikurubi maximum sebebasa eHarare Central ngalaba abayisithupha abagoqela ubaba uThinos Nkomo, ubaba uLevson Ncube, ubaba uNkosinathi Ncube, uAchim Ndebele, uWelcome Moyo lo mongameli ukuthiwayo Mlotshwa. Kodwa isizathu esisizwileyo yikuthi kuthiwa eChikurubi maximum prison bebegcinwe kusel yezikliwe kumbe ngithi abantu labana abakhangelelwa ukuthiwa abadangerous balamacala amakhulu kudivious esizwa kuthiwa ngapha eHarare Central Prison sebahambise kuma-cells okuthiwa kukusecious okunganeno masiqathanisa la kudiklas eChikurubi. Kodwa sesikuzwile ngamalunga ethu ahambe khona ngale phakathi kweviki ukuthi bayakhala laba abayisithupha abethu bathi ama-conditions aseHarare Central Prison akhangeleke ukuthi awes kumbe alocuku okwedlula masicathanisa lalapha kade bekhona eChikurubi.
Manje amagqwetha wona athini ngodaba lolu lokususwa kwabo emajele belokhu bebhodiswa?
Amagqwetha babugande abhizi ngoba kule appeal esathi amagqwetha wethu sicela asenzele yona e-High Court. Ngoba okokuqala sathi thina sifisa ukuchallenge i-conviction ye-sentencing yabo kusukisela begwetshwa okokuqala ngu-Magistrate uTabengwa Sengster. Sathola ukuthi ukugwetshwa kwabo kwaba unlawful, sinanzelela ukuthi i-charge yabo bonke bengu-9 yaba inciting of public violence. Ungakhangela kubo bonke bengu-9 labadala ubaba uThinos Nkomo kulabo 70 years, ubaba uNcube Olivson kulando 60 something years kanti omama laba omabhanda balanda o 6 years. So kokuqala akuvumi ukuthi abantu ababotshwe bengu 9 benikwe iumbrella sentencing and conviction, because akulandlela ukuthi bongu 9 batholakala besenza icala elifana nayo ngasikhathi sinye. So lokho ngokuqala ukuthi sithina i-sentencing yabo was done political rather than ukuthi yaba yinto esemthethweni. So ke amagqwetha ethu aphuza-ke ukuthola lokho okuthiwa i-transcript from the lower court, iBulawayo Magistrate Court, kuyikuthi kathesi sikhuluma kanje baphezu kokuyenza i-appeal ukuthi i-sentencing ne-conviction leyo kwehliswe.
Ngokuzwa kwenu kuthiwa baphethwe njani ejele khona ngale?
Babugande, isiphatho sabantu bethu laba bayisithupha lalaba bangu-2 abasala eshikurubhi, ngoba umama uSibongile Banda lomama uBusimoyo basala eshikurubhi, wathi laba bayisithupha ibabahamba khona ngale arrest central prison. Isiphatho sabo asikhangelelanga ukuthi babe ngabantu abazaphathwa kuhle, ngoba okokuqala khona ukubasusa eKami prison lasemlondolozi kwakutshengisela ukuthi bafuna ukuya kubahlukumeza emotional, physical, langakho konke ongakucabanga.
Alo ke ngumnumzana Mpondisi Moyo, umkhokheli webandla le-MRP, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Wakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe yena ekwele Bhilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism. UMartin William Chinyanga oleminyaka yokuzalwa engamachumi amahlanu lambili 52 wayengutitshala khonale kwele Bhilitane. Icala lakhe ngelokuthi wethula imfanekiso yakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook ekhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe esithi ngoba uMongameli Emmerson Mnangagwa usehlulekile ukubusa. Sixoxe lolwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala emazweni aphetheya, umnumzana Phanyika Karimanzira, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu beZimbabwe abahlala kwamanye amazwe mabengena ebulenjini kumele bachaphele ukuthi inkulumo zabo zingabi ngezephula umthetho walawo mazwe ababekiwo kumbe abahlala kiwo. Bengephula umthetho bazabotshwa, abacala abo athonise okusemthethweni bajeziswe njengalokho okwenzakale komunye wethu ohlala eBhilitane. Emthethweni inkulumo esizenza ebulenjini ziyafana lenkulumo esizenza ebantwini, akuchiyananga. Okuqhakathekileyo ukuthi khona inkulumo zakho zingabi ngezephula umthetho welize lonalelo yabo okilo.
Khona nxa sikhangele umthetho owasetshenziswayo ukubopha lo undoda weZimbabwe, ngumthetho esingathi nxa siwukhangele siqathanisa leZimbabwe, ngumthetho onjani nxa ukhangele nomthetho olungileyo na?
Umthetho owasetshenziswayo ukubopha omnye wethu lo abamhambise ejele lapha eBhilitane ngowe-terrorism kumbe ngithi anti-terrorism, ngumthetho walapha eBhilitane. Ngokubona kwami wona umthetho wangkhona kasiyo ngaso umthetho omubi, ikuthi nje omunye wethu mbona ngazathi ekhuluma ngumuntu owakhuluma ezondile, angikhola ukuthi yena wayejonge ukuthi khona kube le terrorism. Kodwa wona umthetho wangkhona masi ukhangele mina mbona ngazathi ngumthetho olungileyo, ngoba i-terrorism kasiyonto enhle ngoba ibulala abantu abaningi abangenamacala. Njengomzekeliso ngingakhuluma ngezinto ezenzwa ngabo Al-Qaeda, ISIS o labo Boko Haram.
Khona ukuthi isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane sibotshwe ngokudala icala elingaba licala eZimbabwe ukubona njani wena lokho?
Into eyayenza ukuthi omnye wethu lo aboche asiko ukuthi wayephula umthetho weZimbabwe, ikuthi wephula umthetho weBrithani, kungelani lokuthi umthetho lo uyafana yini eZimbabwe. So ikuthi kumele abantu bazise ukuthi khona undoda lo wabotshwa ngomthetho, ebotshelwa ukwephula umthetho weBrithani. Yebo ke ungaba ngomthetho ofanayo eZimbabwe, kodwa yena wabotshelwa ukuthi wephula umthetho weBrithani. Kungenani ukuthi wayekhuluma ngeZimbabwe, kuyafana lokuthi ngabe wayekhuluma ngelinye ilizwe, as long as wayekhuluma into yephula umthetho weBrithani wayezabotshwa.
Hello ke ngumnumzana Phanyika Karimanzira olwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBrithani. Abaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe sebemanyene labosowabo ezansi yezwekazi le-Afrika ngenhloso yokuthi bavunyelwe ukuqhuba umsebenzi wabo ngokusemthethweni njalo besendaweni ezingabafaki engozini. Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Laba ngabaphila ngokuthengisa umzimba nabanye abantu abakade besemkhosini wokuhlulwa kombiko wamalungelo abo eJohannesburg kwele South Africa. Umbiko lo uveza ukuthi kulokwephulwa kwamalungelo okukhulu kwabaphila ngokuthengisa umzimba emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo zenhlanganiso emela amalungelo abo eZimbabwe Sex Workers Alliance, umnumzana Grigol Brighton Carter odume ngokuthi nguThoni uthe eZimbabwe babhekane lenqwaba enhlupho enxa yemithetho engabela ukusebenza kwabo.
Ukubandlululwa le violence from ngaba ngama-clients kumbe ngamapolisa kumbe ngamanye from amanye ama-sex workers. Nokho uyakwazi ukuthotshelwa kumbe uyakwazi ukushaywa ngama-clients kumbe maybe the police brutality. Also uyakwazi ukuthengela abantu ngamanye ama-sex workers ngenxa yokuthi maybe babewe nomona or something.
Ngokutsho kwalo mbiko owethulwe ngemva kokucwaningo oluqhutshwe inhlanganiso e-Hands Off Program, kulezehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abakulumsebenzi ezedlula inkulungwane ezimbili 2009 ezenzakala emazweni abalisa iZimbabwe, iSouth Africa, iBotswana leMozambique kusukela ngompalakazi ka-2001 kusiyafika umpandula ka-2022. Esethulwa lombiko eJohannesburg, unkosazana Pamela Chakubinga oyisizalwane seZimbabwe njalo eyisiphathamandla enhlanganisweni yabaphila ngokuthengisa umzimba kwele South Africa esisonke, uthe abakulo umsebenzi emazweni la bayabulawa, ukutshaywa, ukudlwengulwa, ukuntshontshelwa nokubotshwa mahlayana.
Four mapillars that we need to focus on now, which is physical violence.
Bahlukunyezwa enyameni, emoyeni, ngokocansi nangokuthathelwa imali yabo. Okwamanje siphakathi kokulisa ukuthi umsebenzi wabathengisa ucansi kube semthethweni emazweni asezansi yezwekazi le-Africa.
Legalization of sex work within the Southern Africa.
EZimbabwe kutholakele ukuthi ezinye inhlanganiso zezenkolo ziqhubeka zisethula inkulumo ezibangela inzondo kwabathengisa imizimba. Esinye isizalo seZimbabwe njalo ebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabakulumsebenzi abasakhulayo ezansi yezwekazi le-Afrika, umnumzana Leroy Gumbo uthi sebethole ukuthi sekusanda kakhulu ukuhlukunyezwa kwabaphila ngokuthengisa ucansi abaphansi kweminyaka engamachumi amathathu.
The laws are criminalizing sex work.
Indlela ezakwenza abathengisa ucansi bebe lamalungelo abo agcweleyo yikuthi bavunyelwe ukusebenza ngokusemthethweni. Lokhu yikho okuzakwenza bengabandlululwa emphakathini.
Ezinye izehlakalo zokwephulwa kwamalungelo abaphila ngokuthengisa ucansi laba zigoqela ukungemukelwa ezinkonzweni, ukukhangelwa njengabantu abangcolileyo, ukwalelwa usizo lokwelatshwa ezibhedlela lokubandlululwa emphakathini. Kodwa-ke akusibo bonke abantu abavumelana lalaba abathengisa umzimba. umvangeli ozimeleyo ozibiza njengombhalo weBhayibheli umnumzana Mduduzi Mkutshini uthi umbhalo awuvumelani lelungelo elifunwa ngabathengisa umzimba laba.
Abanye ngabazenzi ukuba kiwo, abanye kuyinhlupho ezijiyeneyo ezenza becine bephakathi kwalowo msebenzi, abanye kungenxa kaSathane, abanye kungenxa kamadimoni. Kuqakathekile ukuthi sibakhulekele sibancedise ukwenzela ukuthi uJehova abazwele isihawu, abenze bazwisise ukuthi uNkulunkulu nguye ongatshintsha isimo sokuphila komuntu.
Uhulumende waseSouth Africa useluqalile uhlelo lokuthi ucansi luthengiswe ngokusemthethweni njengoba ukubunjwa komthetho oshose lokhu sekukubanga laphezulu. Lobanje uhulumende weZimbabwe engakaphumeli obala ngalapho amekhona ngodaba lokusebenza kwabathengisa ucansi ngokusemthethweni, isinqumo esethulwe umthethwandaba ngo-2015 ngemva kokubotshwa kwabesifazane abebesetheswa icala lokuthengisa ucansi saveza ukuthi akukho emthethweni kubabo lanje ukuthi batholakale besemgwaqweni kungela bufakazi bokuthi bebethengisa ucansi. Lokhu sekwenze ukubotshwa kwabo kungafani lasekuqaleni. Kodwa-ke abakulumsebenzi bathi noma kusasenzima ukusebenza kwabo, ithemba banalo ukuthi ngelinye ilanga labo bazavunyelwa ukusebenza ngokusemthethweni. Belesube 7 Johannesburg kweSouth Africa ngimthuso Khumalo.
Manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lelodaba lokuthi iningi labelatshwa esibhedlela sengqondo eseingutsheni koBulawayo ngabotshwala lezidakamizwa. Leli phephandaba lithi kule mota ebithwele utshwala obuthiwa indengu ebanjwe ngamapholisa kunsukwana esanda kwedlula. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi ukupasa komthetho owenqabela imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo we-PVO Act kuza kwenza kube lokuswelakala kwemali edlula ibhiliyoni elilodwa lamadola eMelika ngomnyaka elizweni. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kustudio 7, salubonani, siyabingelela, nyabingelela umntungameli Nkomo, Kips Duve, uMavelasi, wonke uMagumede, wonke yalibingelela igama lenkosi basingathi ngalezulu sansuku zonke. Lihlale lani lapho elivuka khona, lapho elilala khona. Ngiyalibonga emsebenzi wenu omuhle luyenzayo. Bengicela le mbali lokuze nami irecording yami le ibalwe. Kubana ngibuze ukuthi i-government yeZimbabwe kathi ilwa labantwana besikolo abafundayo ukuthi sasa ibele kusasa eZimbabwe kumbe iyenza njani, because kusese lomgabe kahle kahle kusese lomgabe abantwana babefunda beqedi kakhulu eprimary, even nganxa imali zingekho ubesubanjele certificate suqedile ugrade 7. Laba bayehluleka lokuthi abantwana eprimary befunde eprimary kodwa nasathi sifunda ngesikhathi kamgabe kwakubanjwa ama-certificate masuqedi ugrade 7 ufunde waze waqedi iprimary yonke. Maye laba iZimbabwe yakathe siyehlulwa yikufundisa iprimary kwamanye amazwe ilokuze i-government yangenela kubana abantwana befunde ngoba yikusasa kwelizwe. Yagcina sengathi kodwa ngoba le recording yami
msakazi, msakazi angibingelele msakazi wami omuhle, msakazi okhulumayo, msakazi kusijumba, msakazi yebo, hayi msakazi abalandeli sebengakhuluma bathini bathini, kodwa ngibembeza abaningi bakhona vele bahamba layo i-Argentina. Yebo ye ikhabu sengasho ukuthi hhayi zinto ezandeni zabo, kodwa ke hhayi kulokhu ifanele ke ngase Africa mangabe iAfrica ibambe ngaphandle ukuthi mangabe Africa ingabambananga hayi kulokhu ikhapha ngase Africa ngase Africa endani tandabuzi kuloko Africa iqinile ukudlula nje wonke ngama continent
esevini njani ngalibingelela lonke andibingelela lonke nangicela nje kuphela ukuthi uhulumende ngabuya nazilela amapolisa la agcwele emgwaqweni amapolisa la agcwele emgwaqweni asikho ukuthi wonke akhangela ngokwe-traffic kumbe akhangela ngokwani bafuna izimali uzagada ibhasi usuka kobulawayo uzeyefika khonale lupani amapolisa wonke emgwaqweni ahambe efuna imali ahambe efuna imali kadeni umnikazi wemota lezisebenzi zakhe uzaziholisana uhulumende kawayiholisa amapolisa engathembeli ukuthi amapolisa azabhatala ngabantu bezimoto emgwaqweni uyasuka ebulawayo uyaziyeka elupani uhambe uthiya imali endleleni emjokotho even ungaze uhlangana le mota i-traffic ihamba kuphela endleleni ngavele ibone kuphela ibhasi kumbe imota imakhombi la athwala abantu bahle bayimise kumele ufunakale imali hamba kubhadala imali indlela zonke laze liyefika ucina ubone ukuthi labona abantu abasidilisela imoto ukugada baright ngoba bayenze kuhle babathole ngoba bengacharge imali elingene ukuthi ibhadale ngomuntu endleleni bahamba beyithatha amapholisa yagcina kungasela mali ekugcineni imoto ingaba le-breakdown zayilungisa ngani le-queue zafika ukheshe emalini elokuzena ekhuweni wena suholayo ihulumende ayikhangele amapholisa lawo ayikhangele sonke isikhathi xa ugade imoto uhambe ubona abantu indlela yonke bahamba bephiwe imali indlela yonke amapholisa akhona i-roadblock ungahamba 15 kilometers 20 kilometers sokuleyinye njalo uzaze uyefika kwalela upani abalungisise lokhu uhulumende epholisa izisebenzisa abingelela lisinika indaba ezinkodwe leqiniso mina bengicela kuphela ukuthi ngixwayise kuphela abantu bakithi ukuthi bengakhohlwa kathesi nje ngibona na ufika emabhenki abantu abaningi babhizi bavula ama-nostro account sokungani ukuvula ama-nostro account kathesi ngaki iminyaka lokhu kwakuthi asifola imali engasebenziyo kathesi ngoba next year kulama-election sokungani sokuqalisa ukuvulwa ama-nostro kuthiwa kubhadale 50% i-nostro 50% RTGS kathesi ngoba sokuyekuvoteni amarethi sengani semile wandalo phakathi lapho kade kukhwela mjokojo bebezithulile into kumele sinanzele bantu bakithi sivotenini sivoteni ngokunanzela singarojwa ngoba sizathi sesiqedile ukuvota sesithabele khona yokuthi sebebisile iyusrenele selikhona phinde futhi kubuyele kwapasi sahlala sisemuva ubheka
banani basakazi bakastudio 7 siyabingelela izaphu ithi yadidiyela umnyaka engu-60 something ikhona kodwa ke akukho nto eyenzileyo ebambekayo ngeminyaka engu-60 something yagcina ukwenza into ezibambekayo ngokuyempini ithe ibuyempini akula nye into eyenzileyo ebonakalayo ukuthi yona ithi celebrate abantu begugurawundi abafayo yababulalisa isiyenza idile ngabo kuyababulalisana iyacelebrate lokwehluleka kwayo ukuthathelwa kwayo amaplazi lokuthathelwa kwayo ama-companies konke lokhu mina kangiboni njengento elungele ukubhiyozelwa asonto elungele ukubhiyozelwa izaphuka iyerevisa umbhiyozo wayo lo ngoba umbhiyozo wayo lo awulasisindo awulasithunzi basakazi abahle baka-VOA Ndebele lingabe linjani Dungameli Nkomo Ezra Chisa Sibanda Anastasia Ndlovu ninjani lonke ngapho nengingazange nje ngibatsho ngamagama minigama nguMaxwell Ndlovu mbuya eTsholotsho umbiko mhlawumbe enginawo noma ngithi imbono enginawo yilowo bengicela nje mhlawumbe amaqembu lawo esiwalandelayo asekelayo mhlawumbe aphikisa umbuso owezanu PF bengicela mina ngokwami ngombono wami ngabe bahlangana bebone ibandla kuyilona elidonsa kakhulu mhlawumbe elilabantu abaningi uma kuyi-CCC abantu bezaphu ngiyacela nje bebambisane ne-CCC naleyi MDC thileyi nayibambisane ne-CCC sikwazi ukukhipha lolu godo olumendleleni bakwethu lokho ke sebezokulungisa mhlawumbe ma ugodo lolu seluphumile sebezohlala phansi bobathathu njengabantu abahlangene abazwanayo abantwana bomuntu behlale phansi bebonisana ukuthi madoda njengoba sekukanje asenzeni so ekugcineni ngoba singabi lokho esibheka ukuthi hayi nami ngiyazimela nalo uyazimela naye ungathi kungaba yinkinga lapha kungaba yinkinga mpela enkulu kakhulu endlulisa nje lo umbiko noma isaziso noma umlayeza noma umbono ngamafuphi ngiyabonga basakazi abahle
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isegqitshiwe imidlalo yenkezo ye-World Cup ngemva kokuba ele-Argentina linqobe ele-France emdlalweni iningi elithi ubuhlabusa okwamagama. Amaqembu omabili aqede umdlalo enguthiki lobhanqa 3-3 aze ehlukaniswa imbekwa ama-penalty kwaba yi-4-2. Sixoxe lolandela ezemidlalo wenguqu uMuzi Ncube owakokapu esilobela kodwa ngokuhlala ekhonapha kwele Melika esigabeni seVirginia ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mnumzana Gande, lokho engathetshelwa yingwe mina ngabukela wonke ama World Cup kodwa le Qatar iFrance versus Argentina, Mnumzana Gande, ibhola belimnandi leli bese ngasakwazi ukuthi ligiqikela ngapi phela, especially iFrance siphendukile sokunguchiki lobhanqa. Mina ngabukela iWorld Cup ka-1994 eLos Angeles eCalifornia lapha kudlala iBrazil versus Italy. Roberto Baggio weItaly ezekhuthi penalty kick leyana, mina ngandlezi ngemva kwegedi ngkhona okukhatshelwa khona ama-penalty. Lalimnandi sibili ibhola lakhona kodwa hayi ngeke lifike kuleyi i-championship esiyibone eQatar, Argentina versus France. Abe kumnandi sibili ibhola lakhona, ayazi wonke umuntu kholwa nje jikelele emhlabeni uvumelana lami ukuthi ibhola leli belimnandi. Laze lagcina liphela kuma-penalty kicks, sambona sibili uLionel Messi ephakamisa inkezo and siyamjabulela kakhulu uLionel Messi ngoba leyi yiyo inkezo ebesisele sinda sibilisi kwelede kuye ukuthi abantu bonke bemhleka ukuthi kona awukabi layo le inkezo ye-World Cup and wenze njalo sibili waphakamisa ilizwe lakhe le-Argentina.
Ngokubona kwakho kuyathembisa yini ukuthi izwekazi le-Africa sizabona lisedlula lokho okwenzwe liqembu le-Morocco kumdlalo olandelayo?
Mnumzana Gande, ibhola le-Africa lalo selidumele emansumpeni sibili ngoba sibonile ilizwe le-Morocco lijabulisa abaningi kakhulu izizwalane ze-Africa la ama-Arabhu we-Middle East lakho e-Northern Africa khona ngale lemhlabeni wonke nje jikelele ngoba beyibo phela ama-underdogs. I-Morocco akulalizwe le-Africa esake lafika kuma-semifinals, so i-Morocco ibingeyokuqala. So lokho ngokutshengisela ukuthi ibhola lethu le-Africa sibili hayi liphakeme kakhulu ngoba siyababona phela ama-African players ethu amaningi wona la yiwo edlala e-Europe, wedlala labo bonke bonaba kade bedlala labo ku-World Cup, ngabantu abazanayo sivili nje ekudlaleni kwakhona ibhola. So siyathemba ukuthi kulama-World Cup azayo sivili ukuthi hayi ama-African teams ethu engahlala esephezulu khona ngale esephelela khona ngale kubo ma-semifinal la kuma-final azagcine inqoba sivili yona i-World Cup Championship.
Sikhona yini isifundo esingathi sitholwe ngamaqembu afana la eZimbabwe?
KeZimbabwe kumele lifunde izinto eziningi kakhulu ngomdlalo wenguqu, especially wona amalungelo ebhola lokuthi imithetho yeFIFA ithini ilandelwa njani. Ngoba singakhangela phela eZimbabwe kade silabhanwa yiFIFA ozifa bonke laba ukuthi khona beparticipate emdlalweni kanobhutshuzwayo. So akula bhola eZimbabwe elidlalwayo kade siyongathiwa liyadlala international ngoba iZimbabwe yabhanwa yabo. Ngoba elethi ibhola sesibonile ukuthi khona liyangenelwa kakhulu ngabo bonaba abezombusazwe becine bephambanisa izinto iFIFA nansi siyayibhana iZifa ukuthi khona hayi akumelanga lidlale ibhola lina lisavunyelwa ngoba lilandela imithetho. So yikho lokho kumele sikufunde Mnumzana Gande ngoba khathesi ama players ethu ayaswela ukuthi noma ama players azintshantshu ebholeni ukuthi azadlala ngapi, uyabona, ngoba sesavalelwa phela ukuthi khona iZimbabwe participate emdlaleni wenguqulo. So kumele sizame ukuthi silandele imithetho sivili lokuthi sifake imali futhi ebholeni ukuthi ama players etathuthuke lawo.
Alo ke nguMuzi Ncube olandela imidlalo yenguqu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseIndiana. Singakagqibi uhlelo lwethu lolamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. ibandla le MRP likhala ngokususwa kwamalunga alo ejele lechikurubi besiwa eHarare prison ibandla lezihlobo zingaziswanga. Owakhuthaza ukubhonjwa kwelizwe leZimbabwe nakwelebhilitane uzapika okweminyaka emithathu ngemva kokutholakala elecala lokwenza iterrorism. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuya ebulenjini ku-www.voandebele.com.